intenzakalayo leyi eyodlakela isizwe unfortunately yinto ohambelana siyikhwabithe njengabantu abansundu abantu abakhululwa ebugqilini bamakhiwa saba lozibusi kuyadamisa kakhulu ukuthi uthole ukuthi nawo kulabantu abalokhu besenza i-politics ezokuhlephana lokulimazana lentezinjalo akumelanga kube nomuntu olahlekelwa yimpilo yakhe kumbe olimala umzimba wakhe ngenxa yokuthi bona ubonige indlela kwi-politics whether ngezanu P_F kumbe ngewe-triple C kumbe any other amabanzi angabi ekhona so into edalisa yikhona ukuthi bona into lezi ziyatholakala phose sezitholakala endaweni zonke ngoba abanye zanu P_F ile-violence kodwa mina ngiyakutsho ukuthi bona bona akusiko ukuthi njalo into le ikhona endaweni zonke lingathi ikhuze endaweni zonke mina lokhu ngikhuluma ngoba ngingakubona sisenza ama-by-elections lapha awenjube senza ukhansela awenjube ama-by-elections satshayelwa abantu bethu babala kulabogoga abangu-2 nabanye amajaha abangu-3 abatshayayo abanye bacina sebesezibhedlela e-UBH be-admithiwe betshayela ukuthi indaba begqoke ama-tshirt awenzani P_F behamba bekhankasa bekhankasela ukhansela kalwami so kuyatholakala vele ukuthi ungahamba kuma-strongholds ama-certain party ungakuthola khonoko so kuqakatheke kuna thina abalandeli bethu sikhulume labo kuthi hayi nxa ngingena kuma-strongholds abantu ingangeni ngu-that arrogance ezathini idalela khona ukuthi ona kuzo
yebo lithi amalunga enu atshayiwe lawo ngabe-triple C insiza lasematobo kodwa bayakulandula abe-triple C bathi akulanto enjalo eyenzakeleyo bapha lobufakazi bathi kule mota elempawu zenu kuvidiyo ephuma sobala eveza ukuthi ngabasekeli bezanu P F abaqalele oludlakela
ungazibuza khona kwanto rayithi ividiyo lapa abayikhiphile yindaba bengatshengisi ividiyo lapha kudutshulwa khona yindaba bengatshengisi ividiyo lapha kuphushwe mama laba bezigqoko besala bezigqoke amabra kodwa bekhipha ividiyo emota nje ebizibrayivela izisomela imota singakwazi ikhona ishiya ngaphi nje kutheni